Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho elingali khona olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 10 Fufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Situation is very dire. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare.
Kede silezikhalazo zokuthi asilazindlu, asilalendi, emabhenki kasitholi imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuni ukusiqhatsha, amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa koBulawayo bamethulela izikhalazo zabo. Umthethwandaba weLabour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokhu okungekho emthethweni awuthathanga sinqumo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele izibhedlela zeHarare Hospital leParirenyathwa lamhlanje ngenhloso yokuzibonela ngawakhe amehlo isimo esisezibhedlela ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChamisa ophikizelwa ngezinye iziphathamandla zebandla le-MDC uqale ngokuya esibhedlela seHarare Hospital lapho abathole izigulane zingela obakhangelayo amanye amawadi evaliwe. Ekhuluma le ntetho lezindaba esibhedlela lesi uChamisa uthe kulusizi ukuthi isibhedlela esikhulu kanje sesikusime esibi kangaka.
Situation is very dire, but so we are going to be giving an assessment.
Simo esilapha sibi kakhulu. Sizalinika umbono wethu njengoba libona sisafuna ukuhlolisisa ezinye indawo. Njengoba libona amanye amawadi avaliwe ngenxa yesimo esikhona. Abantu abazanga ngoba bananzelele ukuthi abanikezwa usizo abaludingayo. Akusikho simo esihle esizibona lapha.
Yes, we are still assessing, but so the good situation is gone.
Isikhulumeli sehofisi kaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uchasisa uhambo lwabo namhlanje lokuthela izibhedlela zikahulumende eHarare.
Namhla uPresident Nelson Chamisa uthole isibhedlela seHarare Hospital sivaliwe, sakhiwe izivalo, sona siyisibhedlela esithunyezelwa abantu bevelilizwe lonke. UPresident ukhangela lokhu ukuthi abone ukuthi umumo welizwe unjani, lo mkhonome lokuthi iZimbabwe ilesifangisito kungakanani ilokhu isenelisa ukuzinakekela.
Ekufikeni kukaChamisa leqela lakhe eHarare Hospital, umqondisi walesi sibhedlela uke wazama ukumalisa ukungena esithi ubengazisanga uhambo lolu. Okusole ngusibanda ethi leli ngelinye lamaqhinga kahulumende okuphazamisa ukusebenza komkhokheli we-MDC.
Well, sibona kuyikusebenza kukahulumende wobudlwangudlwangu owezanupf ukuthi ufuna ukuvala ukuthi iqiniso lingazakala ebantwini. Manje nxa uPresident Chamisa efika iqiniso liyaphuma.
Loba nje abanye besekela ukwenziwa nguChamisa besithi kuveza ukuthi umkhokheli olozwelo. Ezinye ingcwethi ezicubunayo zombusazo zithi leli liqhinga lokuthi yena abonakala ngathi ungcono kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Enye ngathi elomqondo onje ngumnumzana Tshenisani Ntungagwa.
Ukuxokozela kwabodokotela lokho kubona kwami kuyakhangeleka, kuyahlonipheka akwaze kwenzakale. Kodwa ke inkhokeli zepolitiki mase zingena isikhathi sesiphela sokunje bebengacabanga kuhle. Lokho kwakumele kukhulunywe, ukuxokozela kuchazela lokhu saqala inkokheli njengabo uChamisa labe qhaka izizandla kodwa kathesi akusela lutho sokukwenzakala kwezinto mina ngikuthatha ngalendlela
esuka ere hospital uChamisa lequla lakhe baye kwethekela esibhedlela yaseParanyathwa lapho afike wakhulekela ezinye zezigulane kungela kukhahlamezwa loba ukwalisa ukungena njengalokho okwenzakale egomo umuma ezibhedlela zombili lokho kuqhubekela phambili usiba mubi namhlanje odokotela bafikisa inyanga lensuku ezimbalwa bekhalala umsebenzi bemba phansi besithi sizafika insuku ezilikhulu bengaye emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo zeholo lokunye ngimele isitudio 7 ngiseharare ngiwugibson bebe
Umthethwandaba we-Labour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokho okungekho emthethweni awuphumanga lesinqumo. Uhulumende wethule izizathu zokuhambisa lolu daba emthethwandaba kulandela isinqumo somthethwandaba lo esokuthi kwakungaphumi sobala ukuthi uhulumende ufuna kwenziweni ngabodokotela abakhalala umsebenzi. Udokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi igqwetha labo umnumzana Dirk Coltart utshele umthethwandaba ukuthi lokhu zingacaci izizathu zokuthi uhulumende uhambiselani udaba lolu emthethwandaba. UColtart uthi odokotela abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo elingaseneli indleko yokuhlawulela ukugada imota ezithwala uzulu kumbe ukuthela amafutha ezimoteni zabo. Kodwa abamele uhulumende bathe odokotela kumele babuyele emsebenzini ngoba abakwenzayo akukho emthethweni. Bathi uhulumende ulakho ukukhangela izikhalazo zabo besemsebenzini hathi bezihlalele ezindlini zabo. Odokotela abasathuthukayo lalabo asebehlale isikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bemethulela izikhalazo zabo kobulawayo. Okumqoka ukuphume kulomhlangano ukuthi imali yempentsheni abayithola ngenyanga kayiseneli. Unkosikazi Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi basungule imisebenzi yezandla lamabhizimusi amancane okungabalethela inzuzo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwa impi yenkululeko abesifazane baveze ukujabula lapho behlangana lonkosikazi Auxillia Mnangagwa bethi lokhu kuveza ukuthi uhlezi ebacabanga. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze amaqhawekazi lawa ukuthi babumbe amaqembu emisebenzi yezandla bengameleli ukuqhatshwa.
Imisebenzi asila elizweni ngalesi sikhathi kodwa sesisenza ukuthi sibone ukuthi singaziphilisa njani. Imisebenzi eminingi sesisenza ukuthi sibone ukuthi esingakubamba siliqembu ukuthi siphile yikuphi esingakwenza sincedisane. Ngakho lokho mina ngifuna ukubona omama bengena ngamahlekana hlekana emisebenzini yezandla lifundisana lodwa likhokhelwa yilabo abalolwazi.
Unkosikazi Sizalobuhle Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abala lutho olungolwabo njalo abahlonishwa endaweni yeziningi.
Kethe silezikhalazo zokuthi asilazindlu
asilalendi emabhenki kasitholi imali masisiyadinga imali lalapho uqhatshwa khona asihlonitshwa kabafuna ukusiqhatsha amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu indawo zonke nje basithathela phansi lokuthi khona imali esiholayo incane ayikwanisi ukuthenga uyangavele besifakela imali encane following day babe khuphule zonke izinto ezitolo babe kweza ama price so kuyangwasela into esingakwanisi ukuyithenga ngaleyo mali.
Unkosikazi Sihle Zondo umfelokazi uthi bafisa ukuthola uncedo lwemali yokusungula imisebenzi yezandla.
Izikhalazo zethu ngezokuthi sincediswe kuma project esiyabe siwayenza ikhwebe sikufuna ngoba kathesi ukuthi ubhadalela abantwana esikolo uyabe ustruggle as a widow nakodwa imali yangikhona iyabe ingakwani kuya kuthi irenti ngiyaloja indoda yanjiya ngingela indlu ethi thina izikolo ethawuni ziyadura ekhaya ungaze uthiwena usufuna ukuyalima akulazulu so into ebesikhala ngayo kakhulu yiwo amaproject ona la njengokwenza amafutha amanye kuyabe kuyikhona kokufuya imbuzi lokuthi asincedise ngemali i-capital kakhulu.
Unkosikazi Nomathemba Chabalala uthi lokhe belinde ukuthi amaphepha abo akhangelwe ukuze babonakale ukuthi babesempini ngempela bathole labo inhlawulo.
Sicela ke kumama ukuthi singabantwa bakhe silokhe sasuka ekusebenzeni asikavedwa besicela ukuthi ngani umama angasikhuthazela ubaba basidingela abantu abasivetayo lathi ukuze lathi sigcwaliseke ngoba kwakhathesi singakavetwa kunzima.
Unkosikazi Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza amaqhawekazi la ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela ukusola izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe oluzaqhutshwa mhlaka 25 yona le inyanga esithi yizo eziphazamisa intuthuko eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi utshele umhlangano weGlobal Fund eFrance lamhla ukuthi eZimbabwe lidinga ubudlelwano lamanye amazwe kanye lezinye inhlanganiso ukuthi liqinise inhlelo zempila kahle kakhulu ezokuhlola abantu imikhuhlane ehlukeneyo kuseselesikhathi. Umhlangano lo osungulwe izolo ngokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ufuba kanye legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza. Umongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron onguye obekhokhela lomhlangano obikwa ethele eZimbabwe liqhuba kuhle inhlelo zokulwisana lemikhuhlane le. Umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi leZimbabwe lizafaka imali eyisigidi esisodwa esikhwameni seGlobal Fund. Lokhu kunconywe ngabalwela amalungelo oluntu abaphila legcikwane le-HIV abagoqela umnumzana Sipho Mahlangu otshele iStudio 7 ukuthi kuyaphathisa kakhulu nxa imali isabelwa amazwe athuthukayo ngoba leZimbabwe lizathola usizo oluthe xaxa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlangano weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IZimbabwe yona ukuthi kuyilizwe lilama-resources amaningi kangaka ukuthi libe lilokhu ligcizelela ukuthi lona lifuna ukuthi lixhaswe ngaleyo ndlela. Kubonisa kakhulu kwesileka kwelizwe leZimbabwe ukuthi lisebenzise esingathi ilotshwalo. Ukuphila nje ngokucela ngokuphiwa lela kanti kule mali yalo kufanele ukuthi ngabe iyasebenza. Ukuthi kuthiwa liqhuba kahle asikwazi ukuthi bona abe-Global Fund babheka ziphi ilezo ezalizicepha abazibhekileyo ukuthi babone ukuthi khona ilizwe leZimbabwe liqhuba kahle. Esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe bayafa insuku zonke ezibhedlela. Esikwaziyo ukuthi emtholampilo akutholampilo etholakalayo. Esikwaziyo ukuthi odokotela sithiwa manje sokuphele inyanga bengasebenzi. Esikwaziyo ukuthi abantwana bayafa njalo nje bezalwa ezibhedlela zaseZimbabwe. So ukuthi liqhuba kahle babona nje ukuthi baphetheni esingathi thina inombolo zabo singazi ukuthi bazithenga kanjani ngoba esikwaziyo ukuthi ilizwe laseZimbabwe ngendlela eliyo abantu abaningi sebe bayagcina behamba So asikwazi ukuba bakhuluma ngelithi live laseZimbabwe liyenza kahle, inhlelo zenhlala kahle, babheke kuphi, babheke ziphi ilebhu zempilo ngoba yazi ngokuthi abantu bafakuzele izindawo.
Utshelele umhlangano womongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe lifuna uncedo lokusebenzelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso ukuthuthukisa ezempilakahle. Ubona ingani uza kuthola yini lokho?
Siyazi ukuthi kuyehluleka ukusebenza labantu baseZimbabwe. Angasebenza njani labantu abavela kwamanye amazwe? Esehluleka ukukhuluma labantu baseZimbabwe ukuthi balungise inhlelo zokuthilisana kwezeZimbabwe. Nga izibe ikinisile, kakalo yahlale phansi labantwana baseZimbabwe balungise ilizwe, akhulume okuzanceda ukuthi izibhedlela zaseZimbabwe zisebenze ngendlela ezasebenza ngayo. Okwamanje singahamba izibhedlela kungebile vele akungeneki izibhedlela.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ke silohlelo lwabomama asihluzeni bomama. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa esekela ibutho lakwele Turkey lapho lihlasela ele Syria. Kodwa ubikwa engasekeli umqondo wokuba abakwele Turkey bahle bahluthune umbuso ngenyakatho ye Syria. Umbiko omanyana wezokholo oweZimbabwe Head of Christian Denominations ukuthi kumele kubunjwe uhulumende omanyano njalo ukhetho lungenziwa kuminyaka isikhombisa elandelayo uqhubeka udala inkulumo emphakathini. Abanye bamabandla aphikisayo bathi linyathelo elihle leli ngoba lizenza kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungela khetho. Kodwa abanye ngabathi leli nyathelo alilunganga ngoba lizenza umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke lokhu ebusa engaphikiswanga kodwa yena esehluleka umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Indaba yabo ngiyayizwa, ise only the noble idea civic but i problem ekhona I think mina it's now a question of the timing ye lokuzeni yabo le into le isayikhuluma wonke umuntu eZimbabwe wayifisa wayikhuluma ekuphumeni kwamgabe ngo-2017 sonke sasizimisele ukuthi no ilizwe lime ke sifake nabanye abantu abaneutral awaso zanu PF ngaso MTC and abantu babethi hayi vini 3 years vini 2 years ke kuqale kulungisa ilizwe at that time kusaxokozela kuqalise ukuthi kume ukuvota baku ignore konke khona lokho abantu abezanu bathi bazangena ama election MTC yacabanga izawina so akona umuntu akuthatha serious ukuthi kwenze iarrangement njengayena le khathesi sokunje ama election aphezulu izanu yini constitutionally kakuzoze kuvume Ngabe busa besehluleka ukubusa ngakucace ukuthi bayehluleka ukubusa. Ngabe phuma bephume i-resign izani ithuthuna siyehlulekile, Mnangagwa athi ukuthi siyehlulekile, then we take it from there. But not ukuthi kube i-arrangement esibayenzela yona kuthi sithi hayi sesiliyenzela ukuthi ngoba they will never agree to that. And the constitutional azoze kuvume vele. So it's a question of the timing yangkhona. Khathesa hayi ngitsho vele kayisavumi ngitsho.
Hayi kuyezwakala. Wena ke umfundisi Simanda wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Fuzwayo?
Umfuzwayo uqondile kakhulu. Ngathanda nje ukuthi ngicuzelele ukuthi imizwe leli lalwelwa ngabantu bahamba balwela inkululeko endokunye kwezinto kwalelwayo salwela universal suffrage akuthiwa lilungele lokuvota the right to vote. So nxa abafundisi sebesithi bona kasisasiphendenini i-right to vote batsho ngezindlela ngamazwi acatshileyo ukuthi asisasiphendenini i-constitution ngoba njengoba ufuzwayo sitsho siyabe sisuspenda uhulumende sisima ama-election sime phezu kwani ngoba isisekelo sombuso welizwe asitsho nokuthi kungaba sithi they shall be. Ngezindlela akuphikiseki kumele kube nama-elokhetho olenziwayo regular elections every 5 years. So nxa abafundisi bona sebeya lombono wabo lo okhanya ngani umuhle kodwa thina abanye sicabangela ukuthi bona isikhathi sangkhona i-timing yankhona i-wrong njengoba ufuzwa efitsho kanti njalo mina mphinda kuhambe dipa ngithi le motive yakhona i-wrong.
Mnumzana Fuzwayo, lokho kukhulunywa ngabezisonto bathi bona isikhathi lesi ese-7 years kuyaba kukhunyiswana umlotha. Awuboni na ukuthi kuyaba kulicebo elihle kakhulu nxa sikhangela ukubana ilizwe okwakathesi lilokufuthelana.
Ukukhulumisana umlotha kwangikhona okwamagcini mina ngangudinga. Ngiyazibuza ukuthi yiwuphi osomele ukukhulumisana namuhla. Umgabe wabulala abantu wabaqeda ngo-87 waphonga ukudlulisa izinto wangithatha izafo wayifaka kuye kwaqhubeka kunjalo azangeke kube imenye imezele ukuthi ake kukhulisana umlotha yikho lapho inhliziyo zabantu ezazifutha khona kakhulu khathesi umlotha ofuna ukukhunyiswana ngokuthini ngokuthi i-MDC lezanu ziyaphikisana ukuthi iyawinayo yiphi iyadliwayo yiphi i-decision yokuthi kungena abantu ukubusa ithathwa yithi thina esivotayo nxa izanu isithi siyehlulekile ayiphume ingasebenzisa abafundisi ngoba bathe sebafuna ukwenza ukuthi siqhubeke eziyi 7 years silomnangazo yi-direction abafuna ukuyitsho ngoba kasozavuma ukuphuma. So umlotha mina ngithi ufuna ukukhunyiswa kwambo kwamaqini ngiyawudinga ukuthi yikuphi ilizwe kalifuna ukukhunyisa umlotha leli lifuna ukwakhiwa and ukwakhiwa kwangikhona kufuna abakhokheli abatsha abantu abaqotho abadla kwakhilize ilizwe leli kalifanga liyavuka nje kwathu kungangena abantu abakwazi ukulibusa.
Umfundisi Simanda, wena manje uthini nxa sikhangele khonoko ukubana abantu bathi isikhathi sona lesi sibe ngesokukhumisana umlotha?
Okokuqala kumele sizibuze ukuthi umlilo wakhona odalelwe umlotha osekumele ukukhunyiswane uvela ngaphi njalo uba sengubani kutheni ngesihlangu wesihlahla bani lingakhumisana umlotha likhumisana umlotha womhlonhlo lisubuka imilomo lonke abazi isintu bangizwa ukuthi ngithini njengomfuzo yesitsho iwaphi umlotha omele ukukhunyiswane ukuthi uChamisa wadliwa kodwa yena uthi yena akadliwanga nokuthi umnankagudi wawina kodwa uChamisa uthi kawinanga yikho sokumele ukukhumisana nomlotha. Abafundisi labo babengathi ngo-1987 abantu bakithi bebulawa njengempukane yindaba bengazange bathi kakukhulisane umlotha ngaleso sikhathi. So akula sizathu ngabantu nje abafuna labo ukuthi kuthiwe bake bazame ulutho oluthile kodwa kakula basis okuyinto kwakhona. Lami ngingumfundisi njengomfundisi kwisikhathi sakhona sidlulile basiyekelile ngo-2017 sesixotha umgabe njengomfuzo wethile bekuyisikhathi futhi sokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane umlotha batsho ukuthi ilizwe silakhasa siya phambili silakha njani kodwa abantu bayekela khona lokho bona Chamisa bona laba ngabe sebethi umnankagwa kakhulu kalasikhundla ulegitimate yibo abahamba bathenga amasudu amatsha sababona kunamavidiyo kunamapikitsha uChamisa uTsvangirai wavuka esibhedlela eSouth Africa wabuya ukuzocongratulate umnankagwa oqeda ukutsha ikhulu.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa indawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Izakhamizi zePlumtree eMangwele bulilima zibhekane lodubo lokungenelisi ukuthenga inhlanyelo yokulima lomfundiso ulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo. Ukuqansa kwembadalo yentengo yenhlanyelo lempahla yokulimisa emavinkilini elizweni lonke jikelele sekuthiye iningi lingazi ukuthi libambe ngaphi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zemangwe lebulilima zithi olonyaka udubo lokusilela kwenhlanyelo lomfundiso luphambili kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye kanye lohulumende okhanya elokhu ezithulele edabeni lokubatholisa okokulimisa njengeminyakeni. Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngesimo sokusilela kwenhlanyelo lamanzi.
Akusela manzi, ama damuka sicishile inkomo sesibharela isimo sesisibi kakhulu inkombela imbuzi sezisiyakusela tjani nokudla kakusekho imbuzi sezidliwe onhlaba imbuzi ihlala zibe ziqumbile kube sezisifa lazo ngokudla inhlaba ezinganathamanzi nokube lawona lamanzanyana owatholile emgodini usubuzinathisa kodwa zingayeneli kombo sezisifa imbuzi labo madonki zihliza everyday asazi mpela ukuthi inhlanyelo sizayithola lo nyaka kunge labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kuvelizana ngoba ifertilizer ma singayiphiwa.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka embakwe kuward 13 uthi imigodi yamanzi isitshile.
Hayi amanzi kawakho lezifuyo sezithola edakeni phakathi kwamanzi njalo lathi amanzi okunatha imigodi eminingi ayisela manzi izibhorane eziningi asela manzi ezisitshile. Besicela ukuthi mbe nxa kusenzakala bathi incedise nangezibhorane bahambe befake izibhorane lapha nalapha njalo le damu ukuthi sibe le damu elibamba amanzi.
Umsekeli kaMphathintambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uthi abalimi bazatholiswa inhlanyelo lomfundiso ngamabhanga.
The assignment basically is to fine tune inputs program for our farmers.
Ngokuhulumende uphakathi kokukhulumisana lamabhanga kulungiswa udaba lokutholisa abalimi inhlanyelo lomfundiso. Lonyaka amabhanga yiwo azanceda abalimi ngakho siphakathi kokulungisisa okumele abalimi babe lakho lapho besiyadinga usizo lwenhlanyelo lomfundiso emabhanga. Umphathintambo ushiri nguye oqondisa lolu hlelo.
Approach banks to get the input.
Abalimi abasemaphandleni labazimeleyo abakatholi inhlanyelo njengeminyakeni uhulumende esithi uphakathi kokukhulumisana lamabhanga ngohlelo lwalonyaka osekuchiye iningi labantu lingela themba lokuba bazalima ngoba intengo yomfundiso lenhlanyelo iqansile emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngisePlumtree nginguAnastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
KwaZulu ingoma ethi yona bayangilindela isigqubela uhlelo lwelithula namhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibedlela zeHarare Hospital lePhadirenyathwa. Abesifazane abalwa inkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilium Mnangagwa koBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi sibaneni njalo ekuseni ngo-6 kumbe ntambama ngo-7. Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.